Yakuculwa ingoma ezikhuthaza uthando ikakhulu ngalesi sikhathi sokhetho. Lokhu ngokwakuqala eHarare ukwenziwa komkhosi onje lapho abamabandla okholo lesiKristu beqoqane ukukhulumisana nabamabandla ezombusazwe ukubakhumbuza indlela uNkulunkulu afuna abantu babuswe ngayo. Umnumzana Jamisa ubikwa engabuyanga ngoba kuphambana le mikhankaso yakhe akade sevele eyihlelile. Umongameli Mnangagwa yena akanikanga isizathu sokungenzi kulo mkhosi lanxa kunguye obangele ukudluliselwa phambili kwalo mkhosi obumele wenziwe ngomvulo. Umqondisi we-Arupe Jesuit University uFather Arnold Moyo ulandisa ngalo mkhosi.
The opportune time yikho la sithe sithi siqoqe uhlelo lolu lwanamhlanje ukubana sisapote that space esivulela ukuba abantu baveze imbono yabo ngezombusazwe. So yebo, ibandla belingekho visible kakhulu ngeminyaka le edluleyo, kodwa belisenza okunye ngendlela eziphansi ngendlela ezithiyeneyo ezithuleyo ukwenzela ukuthi lalo lizama ukuthi liprotekte abantu balo.
Lokhu kwenza kwenye inkokheli kusole kakhulu ngenye yenkokheli yamabandla ezokholo aze kulo mkhosi kanye labantu makhaza abekade benze ukuzokuzwa abakuthembisayo nxa bethe banqoba. Omunye wabasole ukungaqakathekiswa kwemikhosi efana lale ngumfundisi Patrick Mkhona we-Word of the Cross emzini we-Epworth.
Nxa bona bengabuyanga yethi bona bafuna amavoti ebantu laba ababizileyo, which means akuthi ikuzigaja yini ukuthi umuntu onjalo lithi ningathi uyasikubone yena engabuyi, kodwa nxa sifuna ukulibona athi buyani amboni ukuthi yi-candidate e-right. Ngoba umuntu ungabizwa vuya uzokukhuluma labantu, isikhathi sakhona sifitshane ususiyakwenza izinto zakho ufuna ukuzenza.
Enye inkokheli yamabandla angenela umhlangano ibalisa ozancintisa yemele umanyano we-Coalition of Democrats umnumzana Elton Mangoma, owe-Rainbow Coalition unkosikazi Joyce Mjuru, umkhokeli we-APA umnumzana Nkosana Moyo labanye abathumele abameli babo. Inhlanganiso zabokholo lwesiKristu ebezikulo mkhosi zigoqela iZimbabwe Catholic Bishops Council, Evangelical Fellowship of Zimbabwe, Zimbabwe Council of Churches, leZimbabwe Council of Pentecostal Churches. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.